kuhle ukuthi njengoba kulilanga lokuthi kwakuqiniswa lilanga lokuqinisa ubuqili lobo babukhona e-America, abantu bebanjwa izibhalo bephathwa njengenyamazana. Ngibona ngathi mina kulungile kakhulu ukuthi kunanzwe khonoko. Angithi xa kusiya phambili sekuzaba yilanga lapho abangatshengisela khona lapho babe izigqili, babe lembuthano, babe lesikhathi sokuphumula. Bezokusizela labo ababe babambile bebenza labo baphumule, bame ukusebenza bathakazelele lelo langa ukuthi asake sakholisa ngowakhangela kwalwiwa ukuze leli langa libe khona. Kwaba lempi, kwalahleka amadoda amaningi empini, abanye besala besithi kungabi khona lokho, asihlale sibambile kuphela. Laba bantu abanye besithi hayi, asilo luntu lolo kwakuyekelwe kukhululwe laba bantu. Kwaba njalo, kwabanye kwaba buhlungu ngoba ngithi balayitshwa, abanye bathuthwa bayafakwa ema-islands khona, nabanye babiselwe Liberia ngemkhumbi. Kulilanga eliqakathekileyo mina ngokubona kwami.
Bengabe bemelele yini ukuthi ube likhefu kusukela ngomnyaka ozayo, kumbe lakho bekulungele ukuthi abantu behle betshelwe ngesiphangiphangi ukuthi kuvalwe ama-ofisi kahulumente?
Hhayi, ukuthi kube isiphangiphangi kuyazwakala, kungenzakala ukuthi abanye babe bevulile lamuhla. Kodwa-ke angithi nxa sekuwumthetho kuyabe kusitsho ukuthi kusiya phambi eminyakeni ezayo phambili. Njalo lamalanga anto ayedlula bekumele ukuthi kube ngomgqibelo bakubuyisele emuva namuhla. Kutsho ukuthi next year kuyabe kuyisonto, kuya kuhamba kube ngumvulo, kube ngolwesithathu, ngolwesibili, ngolwesithathu. Kuzabe sekuyiholiday, bazavala. Abavule abavulileyo namuhla. Kodwa-ke i-signature ka-president ingenile phezu komthetho wokuthi leli langa lizaba yi-holiday.